Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizaziza kuba minimized manxa kwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction kodwa laba ama ceremonial mayors bona kabala amandla ukuze banikeze i-direction.
Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya elokho evota ekhangela amabandla ezombusazwe kulokukhangela abancintisayo.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadela umsebenzi wakhe wobugqwetha, wadela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esibhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala kulelo lizwe ekhululekileyo eleMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki esebenzisa abantwana besikolo emhlanganweni yabo yamarali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso le ye We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya elokho evote ekhangela amabandla ezombusazwe kulokukhangela okumele bakwenzele ngabantu abancintisayo ngokwabo. Intathe zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ye We Pay You Deliver Consortium bethule impumelelo yenhlolisiso yabo embuthwaneni owenzelwe Magolisi Resort. Iningi labakade besemhlanganeni lo liveze ukuba abayithembi ikomishini eqondisa ukhetho eZEC ukuthi ingasebenza ikhululekile, bekhuthaza ukuthi ukhetho lwezabelo lomasipala lwehlukaniswe lolukamongameli. Isikhundla sikameya sibuyiselwe amandla okuba ngu-executive mayor njengakudala. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eChitungiza and Manyame Residents Association, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lokhu kungaphathisa kakhulu.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizaziza kuba minimized manxa kwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction kodwa laba ama ceremonial mayors bona kabala amandla ukuze banikeze i-direction banikeze labo ukuthi umsebenzi kufuze uhanjiswa njani.
Amadolobha amaningi abhekana lenkinga zokungenelisi ukusekela uZulu ngokudingakalayo okufana lamanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi, ukutholiswa kukagetsi, ukulungiswa kwemigwaqo lokunye okunengi. Umeya wedolobha leChitungwiza uCouncillor Godwill Moshangwe utshelela umhlangano ukuthi inkinga lezi babhekana lazo zikhathi zonke minyaka yonke njalo zidinga ukusebenzelana ndawonye. Ethi ukuthuthukiswa kwezikhundla lesihlalo sikameya kungaphathisa.
Executive mayors, we should reintroduce executive mayor ceremony.
Ukuqakathekile ukuthi sibuyisele omeya abalamandla ama-executive mayor ngoba omeya abengelamandla ama-ceremonial bengenelisi ukutshengisa ubungcishi lolwazi lwabo. Amandla elo town clerk ungumuntu oyabe engakhethwanga ngabantu.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo ezakhamizi e-Combined Arara Residents Association eyingcithi njalo kwezombuso wamadolobha umnumzana Mfundo Mlilo uphe umzekeliso wemali ezitholakala emadolobheni ethi iningi lazo ziya kuhlangothi lukahulumende olubuthelela ke imali yendleko kahulumende ezinara kulokuya emadolobheni.
Sangakhala idolobho leHarare liyale lahlekelwa imali engafika 70 million. Imali engasetshenziswa ukuthi imigwaqo ilungiswe. Sizothola ukuthi umnyaka ka 2017 izinara ibisele kumunicipal wedolobho leHarare less than 5 million okuthi ukuthi imali engafika 65 million ihamba kuhulumende ingalungisa imigwaqo. Uzathola ukuthi imigwaqo yemadolobheni ilokhe isiya ngathi quality yayo ilokhe isiya phansi.
Ingcwethi eziningi ezicubungulayo ngezombuso wamadolobha ezikade zikhona embuthwaneni lo zikhuthaza uhulumende ukuba asekele amadolobha ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% yemali yonke ayitholayo ukuze asebenze kakuhle gcwalisa indingeko zeziqondiso zokuthuthuka kwamadolobha ngaphansi kwama-MTGs. Ezinye zazo zikhuthaze uZulu ukuba akhethe abameli abalakho ukumela izifiso zabo ethi kula madolobha alenhlelo ezile mali eziningi kodwa abakhokhelayo bengela ngitsho lolwazi lokulondoloza leyo mali lokusetshenziswa kwayo ngolanzelelo. Inkokheli zikahulumende zihlala zisitsho emhlanganweni yamarali ukuba kulandela ukhetho oluza kwakhona mhla ka 13 Ntulikazi lonyaka sebezahle belandele umbuso we-devolution ngokuphangisa njengokudingakala ngaphansi kwesisekelo sombuso. Inhlanganiso yokupay you deliver ibunjwa zinhlanganiso ezigoqela iHarper Group Trust, Harare Residents Trust, Bulawayo Progressive Residents Association, iCombined Harare Residents Association CRA, leMasingo United Residents Alliance lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zisenza imisebenzi etshiyeneyo yokusiza umphakathi njengendlela yokunanza ilanga lokuzalwa, lo waba ngumongameli wakuqala walelo lizwe lithola uzibuse eleNelson Mandela International Day, kulexuku lezizalwane zeZimbabwe eJohannesburg ezikhethe ukuchitha lesi sikhathi zikhuthaza abeZimbabwe ababhalisele ukuvota ukuthi bengakhohlwa ukuya ekhaya bayivota mhla ka 30 kuNtulikazi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lobe ngumumu endaweni eziningi zaseSouth Africa, kugoqela endaweni yemvezo esabelweni se-Eastern Cape lapho kuzalelwa khona uMandela. Abantu bebethakazelela ilanga le-National Mandela International Day endaweni eziningi zelizwe. Abanye bebesipha abahluphekayo ukudla, ingubo nokunye abakudingayo empilweni. Lokhu bebekwenza okwemizuzu ngamachuma isithupha lasikhombisa 67 minutes njengendlela yokuhlonipha iminyaka ngamachuma isithupha lasikhombisa eyaqedwa ngoMandela elwiza ukucwasana ngemibala nokuncindezelwa kwabansundu. Ezinye zalwane zeZimbabwe eJohannesburg zikhethe kunanza leli langa zisenza okwehlukileyo. Phansi kobukhokheli benhlanganiswe African Diaspora Forum, abeZimbabwe laba bebesebenzisa isikhathi sabo lesi beselokishini le-Uvele Johannesburg besipha izalwane zeZimbabwe amaphetshana akhuthaza ababhalisele ukuvota ukuthi balungiselele ukuya ekhaya bevota. Obekhokhela lo mkhankaso umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abakuthole kulo mkhankaso kuyadanisa omandisayo.
Esikutholileyo ukuthi abaningi ababhaliselanga ukuvota, abanye futhi abakhala ngakho bathi bona ukhetho vele selutshontshiwe. Kanti ke abanye futhi besikhulumisana labo bathi bona akusela abantu abangama candidate, abantu abaqotho sekulamasela kuphela, bathi kabasakwazi bavotele bani ngoba abantu bahamba befuna ukuthi baye parliament besiyajonja.
Umnumzana Standlovu laye ophatheke kulumkhankaso uthi bayaziqatsha kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo ukuhlonipha izinye zezinto eziqhakatheke kakhulu emzabalazweni kaMandela.
I believe Nelson Mandela walwela ukuthi general abantu global bebe le right to vote. So today ngokuhamba kwethu outside ekaradeni izenze mobilizing people to vote, I think it's a good honor to a man like Nelson Mandela who was teaching about amalungelo abantu.
iningi eliphatheke kulomkhankaso obukhuthaza njalo abangabhalisanga ukuthi bakhuthaze izihlobo zabo ekhaya ziyevota lithi ukuzinikela kwamandela esenzela abanye yinto abafisa kakhulu ukuthi yenzeke kunkokheli ezanqoba ekhethonoluzayo. Le nto njalo ifithizele umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe yokunanza lelanga.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadela umsebenzi wakhe wobugqwetha. Wadela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esibhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana lo Nelson Mandela.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kukhanya bahle balahlekelwa lithemba ngokukhetho ngesikhathi besalelwa kuvota besemazweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo uphe incwadi yemvumo yokuthi amapholisa ayebopha ilunga lebandla le-MDC T elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa i-warrant of arrest ngemva kokwehluleka kwalo ukuza emthethwandaba namhlanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
I-warrant of arrest leyo iphiwe amapholisa ukuthi ayebopha uKunashe Mutshemwa ongomunye wabancintisa bedinga ukumela ibulawayo South edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umtshemwa ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlongudlongo ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT kobulawayo ngombimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo kodwa abane ababalisa yena umtshemwa uMalandu Ncube, uPhilips Maka, lo-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala ngakho-ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. Umanji uStembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abanelaba kodwa akwesakwenzakalanga lokho njengoba umtshemwa ubengekho. Igqweta labanelaba umnumzana Prince Buje Dube okade ekhona edale lamhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje lomtshemwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ucine evumelana lomthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa nxa kuyukuthi umtshemwa engatholakala. Ucine ngokutshela intatheli zindaba uDube ukuthi ukungezi kukamtshemwa laye kummangalisile okwamagama njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba. Umtshemwa labanye bakhe bebethoniswa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebail. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi oweAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ uthi wamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokuthi ibandla leZANU-PF lingasebenzisi impahla zesikolo kanye labafundi nxa liqhuba imihlangano yalo yezombusazwe. Umnumzana Obert Masarure isiphathamandla somanyano lo Oyiwo owakhweza lolu daba emthethwandaba uthi bazamangalela ibandla lezanu-PF lingaqhubeka likwenza lokhu nge-contempt of court. Udaba lolu lulokhu lusahluzwa emthethwandaba ngemva kokuba ibandla lezanu-PF likhweze amaphepha aluphikisayo. Asizweni umbono wengcwethi kwezemfundo lamasiko umnumzana Isaac Mpofu ngalolu daba.
Thina abanye sikubona ukuthi lokho kakufanelanga ngoba kuphuthisa abantwana ukufunda. Njalo kungenisa abantwana emicabangweni engabalingananga. Izinto ezikhulunywa emaralini ziphongudlula emakhanda nje abantwana abakwazi njalo abakuzwa ukuthi kukhulunywani. Abantwana basuka babumbe imicabango ethile eminingi yayo engafanelanga. Nxa kuchothozwa abanye abantu, abantwana sebefunda ukuchothoza abanye abantu. Nxa kuthethiswa abathile, abantwana labo sebefunda ukuthethisa. Sike sakubona kakhulu kakhulu ngombuso odlulileyo bese kuyangisa obekusenzakala emaralini ukuthi sekuphelile. Singaze satsho silile. Sibona thina abanye abezemfundo ukuthi abantwana abayekelwe bakhule bengangenwanga izinto lezi ezepolitiki. Ipolitiki ivele iyadunga ingqondo, iletha inzondo njengoba ngisitsho. Kumele abantwana bangathathelwa njalo isikhathi sabo sokufunda.
Ukusetshenziswa kwezikolo ke lezinye nje impahla zezikolo lokuthi ababalisi baye emhlanganweni lo.
Uvele kathi isikolo kuyini? Isikolo yindawo yokufunda, asiyo ndawo yezombuso. Isikolo yisikolo ukuthi abantwana bazuze ulwazi, babumbeke izimilo zabo, yikuqhwalisa abantwana engqondweni. Njengoba ngengatsho bezwa izinto zenzondo, zwa izinto zolaka. Amatitsha nxa engafukwa ukuthi lawaye eralini, amatitsha wonke kayisuwo waleyo phathi eyabi kwenza lokho. Yikufuqa abantu, kubamba abantu ngamandla.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezemfundo, sixoxelaye ekobulawayo. Ulive Talk lamhla sikhangela ukuqhubeka kwamalungiselelo okhetho lalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lePhalamende, amakhansila lokunye kuhlelo oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhambo lwendizamtshina phakathi kwamazwe angomakhelwane i-Eritrea le-Ethiopia luqale lamhlanje ngemva kweminyaka ethile, okuyisibonelo sokuvuselelwa kobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umcebisi omkhulu kamongameli Donald Trump wezenotho engumqondisi we-Council ye-National Economic Council uLarry Kudlow wetheswa umongameli Jinping wele China umlando wokudonsa inyawo kumacebo akhona okusisa ingxabano ekhona phakathi kwele Melika lele China kwezokuthengiselana. Esigabeni sethu lapho esikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah ubelethuba lokuxoxa lonkosikazi Lumbi Mlambo, yena owasungula inhlanganiso ebizwa ngokuthi JB Dondolo encedisana labafo wakhe ngemva kokubhubha kukayise. Linhlanganiso uthi bayibumba ukuqhubekelisa phambili umsebenzi owachiwa nguyise wokunceda umango lapho abadabuka khona eNyamandlovu.
Ngikusika zilungi mlambo ngihlala lapha eTexas ngilemuli labantwana ngabuya lapha eMelika ngo 1985
wavela usuyendile kuseZimbabwe kumbe uyendele usula
ngendele sengifike khona eTexas labantwana bavili abafana
ngizwa ke usithi wena selasungula inhlanganiso ungasichasela ngamafeature elinhlanganiso
iorganization yethu le sithi uJB Dondolo ibizo layo ngelika baba wethu owasichiyayo Inhlanganiso yaqalisa ngo-2012.
La iqalisa ngenjongo bani?
Sayiqalisa ubaba lapha nesedlulile. Ubaba wayethanda ukunceda abantu. Wasichiya njalo lo msebenzi lo. Khona phana adehlezi khona. Lo mama enyama yendlovu. Lapho sakhula khona. Sifuna ukuthi umsebenzi lo uye phambili. Siwuqedise. Ngoba kulo msebenzi omningi. Besisebenza nje khona phana le university abathi yi-NUST. Ukuthi basincede ngama research amanzi kwenzela ukuthi sibone ukuthi kulani lapha emanzini ngoba sifuna ukuthi sifake i water filter yamanzi ukuthi sincede abantu
likwenza lincediswa ngabanye abakhona lapha eMelika
yebo basinceda kakhulu laba lapha eMelika basinceda nje ngokuthi sometimes sifuna izinto ezincane njengezinto ezifana lezivalo lama window lama roofing ama equipment lakho konke khona khona esithi ngama basic necessities ngoba kuyafunakala khona phana esibedlela ekhaya
so likuhambisa njani na ekhaya nxa ukuthi selikutholile loloncedo
siya khona lekhaya lati siya bona ukuthi sibona ukuthi lapho umsebenzi lo uhamba kanjani sihambe lakho futhi umbe sihambe so sibushiphe ukuhamba khona kuyefika khona lekhaya bese sikufaka nje khona phana emsebenzini
Linhlanganiso vele lisungule njengemuli yakwenu kumbe nguwe wedwa.
Imuli yakwethu ayisini ngedwa, ayisonke nje siyancedana ukuthi nje lati siqedise umsebenzi kababa lo kube le clinic esebenzayo khona phana enyama yendlovu.
Wena labafo wenu.
Ah, sibanengi sibili. Ifamily yethu inkulu kakhulu si 11 total. Yini ngikubona ukuthi uhambe kuhle. Sonke sanceda nje ukuthi sibone ukuhamba kuhle. Ngebizwe likababa wethu, uJP Dondolo.
Ikhoke ngizwa uthi wena lilomkhosi elilawo mhla ka 28 Ntulikazi. Ngowani lomkhosi?
Lapha mhla ka 28 siba lombuthano ukubona abancedayo khona apha eTexas. Sibabonga ngoncedo ngoba basiphathisa ngomsebenzi wethu lo. Ukuthi banganceda ngapi la ngasithi sifuna lokhu lalokhu. Into lezi zincane esifana lezivalo lama window ala konke ama paint ma water pipes basinceda nje ukuthi bathi lati silakho khona ukuthi singakunika uhambe lakho ngosiye ekhaya uyefaka laphana uqeda umsebenzi lo so sabe sibabonga kukho abakwenzayo ngoba kuyanceda kakhulu sibili even benika nje okuncane khonokho nje okuncane lakho kuyanceda kakhulu khaphana emsebenzini
lifuna ukubabonga ngayiphi indlela
ufuna ukubabonga ngokubapha imivuzo ama awards Sineka abayisikhombisa abagoqela Monica Johnson, Leanne Locking, Noah Makasa, Kobe, Christina Labanye abaningi.
Lahlangana labo ngapi ukuze balincedise?
Sahlangana labo khona apho eTexas City. Saba ngabangane sazana okweminyaka eminingi kakhulu. Labo babona ukuthi hayi lathi lapha ekhaya kulomncedo so basinceda sibili kakhulu.
Ilizo ngaliphosela kulabo abasekhaya njengehlanganiso wena njengawo okhokhelayo bemoli yangini ukuthi lincedise eklinika yenyama endlovu
Engingakutsho ayikuthi thina lapha eMelika asilikhohlanga ubaba wafayela sekho kodwa silesifiso sokuncedisa khona ngapho ekhaya sizoqhubeka siye phambili ngomsebenzi lo lithole izinto zonke lula lani khona ngapho
Ufiselani abantu ngalesi sikhathi sokhetho?
Sifisela ukuthi kube lokhetho oluhle, olulo kuthula, wonke kube kuhle kuhambe kahle, abantu wonke baphile kahle.
Lo bekungunkosikazi Lumbi Mlambo, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Wezemidlalo lamhlanje iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesithathu ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe enkundleni yeQueen's Sports Club namuhla. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathwela amaranzi ayisithupha lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kwathi elePakistan seliphendula latshaya amaranzi angamatshumi ayisithupha lathoba munemunye kungakafiki ama-overs alitshumi njalo lilahlekelwe ngumdlali owodwa kuphela. Le mpumelelo yomdlalo namhla itsho ukuba iqembu lePakistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yehlobo le-One Day International njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawa maqembu okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo okapteni weqembu leZimbabwe uHamilton Masakadza uthe vele iqembu lakhe namhlanje lizange lidlale kuhle njalo sokuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukele lo mdlalo njalo yintathelo zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi kweleZimbabwe kumele ixoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaxabulwa kabuhlungu.
Ukudlala kweZimbabwe namhlanje akubanga kuhle njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hayi abenzi kuhle ikakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola abehlulekile okuyinto eyangisayo okokuthi iZimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eyeQueen's Sports Club. Esibona zani kumele kwenzakale ukubana abadlali abanye njengabo Sikandar Azar labo Sean Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu ngoba laba abatsha hayi kukhanya kwehlula.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamakhulu amabili lelilodwa emdlalweni wakuqala kwathi kowesibili litshaywe ngamawikhethi ayithoba munemunye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu leZimbabwe lelePakistan ukhona ngolwesihlanu kuthi owesihlanu njalo ngokugcina ukhona ngensonto. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ndisilethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala weSouth Africa ekhululekileyo eleMandela International Day. ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethwandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikolo emihlanganweni yabo yamarali. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.